Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla zilichumi lanhlanu kuLwezi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu laba bathunywe ukuzokwenza into abayaziyo, babuye ngokwazi ukuthi vele ama-results sebelawo kudala.
Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi kasoze ayefakaza kukomishini kamnumzana Halema Motlanthe lapho anxuswe khona ngemva kokwetheswa icala lokutshetshezela uDlakela olwalandela ukhetho.
Lokhu kutshengisa nje ukusegcekeni ukuthi uhulumende nje kazibiselanga ukuthi abe nguhulumende oshintshileyo njalo ofuna ukuthi ilizwe lethu liye phambili. Uzimisele ukuba esikhundleni ngandlela ziphi naziphi kungaze kube ukubulalwa kwabantu.
Inhlanganiso yabodokotela abakhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu isikhuthaze uhulumende ukuthi abophe amasotsha aphatheka ekubulaweni kwabantu ngemva kokhetho kanye labasekeli bezanu-PF ababehlukumeza uZulu. I-Studio 7 lamhlanje bilomhlangano lezakhamizi zeMutoko kuhlelo lokuxoxisana loZulu kuzabelo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa yena osenxuswe ukuyafakaza kukomishini ecwayisisa ngodlakela olwenzakala eHarare ngemva kokhetho uthi kasoze avume ukumiswa phambi kwekomishini le nxa umongameli Emmerson Mnangagwa labasekeli bakhe abathi umnumzana Kembo Mohati lomnumzana Constantino Chiwenga bengabizwanga. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
UChamisa utshele intatheli zindaba namhla kulandela incwadi ayibhalelwa yikomishini le ukuthi azophendula udaba lokuthi nguye owethula imbiko etshotshozela uDlakela mhlaka 1 Ncwabakazi. UChamisa uthe isizathu sokuthi ibandla le-MDC belingazange lethule ubufakazi phambi kwekomishini le ngesokuthi ikomishini le iqala umsebenzi yababhalela incwadi icela ibandla le-MDC ukuthi lethule ubufakazi balo bubhaliwe encwadini hathi ngenkulumo njengokwenze abanye abafakazi. Ekhuluma lentatheli izindaba esigodlweni se-MDC eMorgan Tsvangirai House namhlanje, umnumzana Chamisa uthe lokhu bakwala njengoba labo babefuna ukufakaza bezikhulumela. Umkhokheli webutho uGeneral Philip Valerius Banda lenye inkokheli yebutho lamapholisa kule viki bezipha ufakazi balandule ukuthi yibo abapha imvumo yokuthi ibutho lingene edolobheni lidubule abantu ababetshengisela. UChamisa uthe loba bengelathemba kukomishini le ekhokelwa ngowake waba ngumongameli weSouth Africa umnumzana Halima Mohlante uzakwethula ubufakazi bakhe kuphela nxa wonke abalamabizo aqanjwe ngabafakazi kukomishini le afana lakamongameli Mnangagwa, abasekeli bakhe uChiwenga kanye loMohadi labo benganxuswa ukuzefakaza.
We are very clear. Those names that have been mentioned, whether by mistake.
Kunganxusa kanjani uMnangagwa ukuthi azozihlola yena kunguye owabumba leyo commission?
UChamisa ubuye wathi i-commission le ayihlanzekanga ngowamalunga ayo elabantu abanjengoprofessor Love Momaduku yena ohlezi waphuma egcekeni mhlakubulawa abantu ekhomba ebandla le-MDC ukuthi yiyo elabangela uDlakela engelabufakazi. Uthe elinye ilunga le-commission le uProfessor Charity Manyaruke laye ngomunye owayephuma emfanekisweni yakumabona kude etshiyeneyo ekhankasela ibandla leZANU-PF. UJamisa usole abatshengiselayo mhla kuze kudutshulwe abantu esithi bayiziwula ngoba babetshengiselani njalo impumela yokhetho ingakwaziwa. Abakhulumisane leStudio 7 batshengisele ukukhathazeka ngendlela ikhomishini le ekhaya ithatha icele likahulumende. Unkosikazi Phyllis Ndlovu olilunga ledale lephalamende emele i-MDC eMathebeleni North utshele iStudio 7 ukuthi ukwethula ubufakazi kuyo akusizi lutho njengoba impumela ihlazakala ukuthi ihlambulula uMnangagwa onguye owanika imvumo amasosha ukuthi aye ezitaladeni.
Abantu laba bathunywe ukuzokwenza into abayaziyo, babuye ngokwazi ukuthi vele ama-results sebelawo kudala.
Ukubiza kukaJamisa ezofakaza phambi kwekhomishini le kuza ngemva kokuba ukhomishina wamapholisa uMnumzana Godwin Matanga owafakaza waze wathi balakho ukubopha uJamisa phezu kodlakela olwenziwayo. Kodwa uJamisa uthi le yindlela nje kuphela ikahulumende ekubumba amacala okuthi abophe inkokheli zebandla le-MDC ukuze leli bandla libhidlike. Ngimele iStudio 7 seHarare, nginguGibson Bebe.
Silokhu sikudaba olufanayo, inhlanganiso yabodokotela abakhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu, iZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, lamhlanje ikhuthaze uhulumende ukuthi abophe amasotsha aphatheka ekubulaweni kwabantu ngemva kokhetho, kanye labasekeli beZANU-PF ababehlukuluza uZulu. Inhlanganiso le ithi ngaphandle kokudutshulwa lokuhlukuluzwa libutho, abantu abaningi bahlukunyezwa ngendlela ezitshiyeneyo ezigoqela ukubanjwa iganyavu lokutshaywa ngezikhali ezitshiyeneyo. Ithi njalo odokotela bayo benelisa ukwelapha abantu abalikhulu lambili ababelinyazwe ngendlela ezehlukeneyo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lolu gwalo oluphiwe isihloko esithi Zimbabwe, a new era or era, medical evidence of post-election violence in Zimbabwe, luphawulwe ngesikhathi yabe commission ekhokhelwa ngowake waba ngumongameli wabwele South Africa uMnumzana Halema Mohlante bephakathi komsebenzi wokudingisisa iqiniso phezu kwalokho okwenzakala mhla ka-1 Ncwabakazi kuze kudutshulwe kwafa abantu abayisithupha. Abezomvikela batshele likhomishini ukuba abafayo laba abadutshulwanga ngamasotsha. Abezada bathi bakhethe ukuveza lobu bufakazi balezi zehlakalo ezimunyethwe yilolu gwalo kusukela mhlaka-1 Ncwabakazi kusiya kumhlaka-5 Mpandula, ngesizathu sokuba kulapho abathola khona abantu abaningi ababesiza ukuzadinga usizo ezibhedlela ngemva kokuhlukunyezwa ngendlela ezehlukeneyo okubalisa ukubulawa. Abezomvikela balandula ukuthi badubula abantu besithi ngabantukazane labosomabhizimusi ngoba labo belayo imibhobho yokuzivikela lempahla yabo. Omunye wabaphatheke ekulotshweni kwale report uDr. Norman Matara uthi odokotela ikakhulu ezibhedlela zikahulumende babesethuselwa okungaba yinto eyabangela ukuba bangazi baziwa bonke abalimalayo loba abalahlekelwa impilo ngoba besesaba.
What we witnessed is that the doctors, when we went to Parrenyatwa casual, there was a lot of state interference.
Ina njengabodokotela be-ZADHR ngesikhathi siye esibhedlela seParrenyatwa sananzela ukuthi kwakulokuphazanyiswa kwabodokotela okukhulu ngalolu suku. Omunye wabodokotela watshela ukuba achiye umsebenzi wokuhlolisa isidumbu somuntu wawucathelwa ukuba wafa ngemva kokudutshulwa.
UMnumzana Charles Nyoni we-Occupy Africa Unity Square uthi osekuvezwe ngabezada umchaya mgceke uhulumende njengozimisele ukuqamba amanga njengoba abakubutho abafakaze ngaphansi kwe-Commission of Inquiry belandule ukuba izehlakalo lezi zabangelwa ngamalunga abo.
Lokhu kutshengisa nje okusegcekeni ukuthi uhulumende nje kazimiselanga ukuthi abe nguhulumende oshintshileyo njalo ofuna ukuthi ilizwe lethu liye phambili.
Iripoti le ilotshwe ngokukhokhela kwabodokotela ababalisa uDr. Norman Matara kanye loDr. Fortune Nyasha Nyamande. Ngimele iStudio 7 iseHarare, nginguMavis Gama.
Yebo 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 mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu la ngolesihlanu kusukela ngo 4:15 p.m. kusiya ku 5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Izakhamizi zeMutoko zithi zidaniswa ukuthi kazitholi inzuzo ekuthatshweni kwedwala leBlack Granite kulendawo ngoba iziphathamandla zesigaba zingaqhubi kuhle lolu hlelo. Lokho kuphume namhla emhlanganweni wokuxoxisana lo mphakathi eMtoko obuqoqwe ngumsakazo wenu weStudio 7 lesigodlo seMelika eZimbabwe eseUS Embassy. Usithandekile mhlanga weStudio 7 uxoxele isakhamuzi seHarare umnumzana Nkosi Khona DVD obekulumhlangano.
Abantu babuye ngobuningi babo lathi kusimangalisile ngoba indawo leyi ne-week or two kuyabe kule by-election and indawo vele yazakalayo ukuthi kule lot of intimidation ikakhulu ebandleni ngabantu bebandla elibusayo ele-ZANU-PF. So ukubuya kwabantu ngama discussions abekhona kutshengisela ukuthi abantu balesifiso sokubona inguquko and akwasela le ndawo nokuningi lokho okunye okungenzakala after.
Okukhulunyiweyo-ke njalo abantu bakwamukele njani?
Ingxoxo enkulu kakhulu ngathi ingxoxo isuke from amaphali abade besincedisa izikhuluma ade zisincedisa yaya kakhulu ebantwini ade bebuyile ibade bekhuluma kakhulu esamavizi abo. Isikakhulu indaba ye-granite mining le indaba kukhanya ingani esihluphile ethi isikhathi eside ingasovwanga. Ngakho-ke abantu babe sebetshengiswa ukuthi enkulunyweni zakhona ade zikhona namhlanje kubona ukuthi abantu bafuna ukuthi indaba le ilungiswe ngokuphangisa. Amacebo abe aphumile ekuxoxisaneni nabantu ukuthi indaba ye-granite le abadala abakhulu besigaba yiba abaluhlupho kakhulu ngoba kungani laba abamayinayo bakhona babanika ama-token of appreciation at the expense of the community. So okuphume kakhulu ukuthi abakhokheli besigaba bona labo bona laba ade bekhona bathi bazawa-approacha bebonisane labo ukuthi into le ayisincedi mina ninalithola ama-token of appreciation wona lawo aso ma-token of appreciation awe-community. Okusho ukuthi laba abamayinayo bayakwazi ukuthi kufanele ukuthi be-contribute something towards the community development. So akungani asonto engani ifihlakele kakhulu ukuthi singaswele ukuthi from yama-discussion ukuthi kusele ukuthi singaqalisela nga i-starting point ikhona sibile ukuthi ama-community leaders kumele athi on up ancedise isigaba ukuthi bathole ukusizwa laba abamayini granite yakhona.
Lo ngumnumzana Nkosi Khona DVD sixoxela eseHarare.
Zulu kandaba weMtoko siyakuchayela ihlombe ngosekelo lwenu kungxoxo ebiseMtoko Center lani baseChipinge ngeviki edluleyo. Kwabakhuthwe yilezi ndawo ithuba lisesekhona. I-Studio 7 eye-Voice of America imanyene labe-Media Center ikwethulela ingxoxo ephathelane lenhlupho elibhekane lazo ezifana lokuswelakala kwemali lamafutha ezimota, uqonga kwentengo yempahla lokudla ngalesi sikhathi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa usilensuku ezilikhulu ekuhulumende ngemva kokukhethwa kwakhe ngontulikazi lonyaka. Hlanganyelane lathi ngolwesithathu mhla ka-21 Lwezi kusukela ngo-half past 6 kusiya ngo-half past 8 ntambama e Crown Plaza Hotel e Harare. Lingxoxo siyayisakaza njalo enkundleni yokuxoxisana eye Facebook. Emakhasini ethu awe VOA Shona, VOA Ndebele, le VOA Studio 7. Lingakuthwa yileli thuba lokutsho imibono yenu ngokwenzakala emangweni wenu.
Namhlali langa lapho abakubutho abahlasela khona izindlu zabaphathi intambo bakahulumende kamnumzana Robert Mugabe nyakenye kwadutshulwa endlini kamnumzana Jonathan Moyo lasendlini kamnumzana Sevia Kasukuwere. I-Studio 7 ixoxele izizalwane zeZimbabwe eziveze imbono ehlukeneyo ngokusebenza kwebutho lesizwe kuhlanganisa lokubulawa kwabantu libutho ngemva kokungena esitaladeni betshengisela phezu kwempumela yokhetho ngelanga elalandela lolu khetho. U-Anastasia Ndlovu uyalandisa.
Ngomnyaka odluleyo abebutho bahluthunele owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe intambo zombuso ngaphansi kohlelo abalunika isihloko esithi Operation Restore Legacy, bethembisa ukulungisa ezomnotho welizwe lezombusazwe. Kodwa uZulu sekhala ngalokhu ethi isimo elizweni sesisibi ukwedlula izolo. Ngemva kokhetho kulindwe impumela ngelanga lakuqala likancwabakazi, ibutho licalwa ngokudubula abantu abatshengisela esigodlweni dweni wafa abantu abayisikhombisa. Kodwa inkokheli yebutho iyakulandula lokhu isithi abadubulayo ngabantu kazana kumbe abasekeli bebandla le-MDC. Lokhu sekubangele ukuba uZulu akhulume kubi ngebutho, ikakhulu emhlubulweni weMandebeleni leNkabazwe lapho ibutho elaphatheka ekubulaleni abantu ababengahlomanga ngombhuqazi weGugurahundi. Umongameli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kuyadani ukuba inkokheli zebutho ziyakulandula ukuba babulala abantu.
Kuyasidanisa ukuthi ama-general awe-army aphika into esegcekeni eyabonwa ngumhlaba wonke ukuthi amasotsha adubula abulala abantu abangu-6 eHarare. Kuyadanisa ukuthi into yaphuma ku-TV yaphuma yonke indawo, abantu bebhekile ukuthi hayi laba abantu ngababulela abantu ngamasotsha, kodwa bona bayala bayaphika. Kuyasitshengisa ukuthi hayi elizwe leZimbabwe likhokhelwa ngesingathini ngama-gangsters, kanye lombutho wakhona ngumbutho wama-gangsters wabantu abathanda amanga.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Njabulo Ngwenya uvumelane lomoyo ethi ilizwe lilebutho eliganyileyo.
Hey, ibutho mama sabakhuza abantu lapha ngesikhathi sebexamasa besapotana lebutho, sabakhuza ukuthi hayi ibutho leseZimbabwe leli libutho eliganyileyo. Ngakho sokubonakala ukuthi lokho esasikutsho kwakuliqiniso.
Unkosikazi Sehliselo Ndebele uthe ibutho laseZimbabwe balibona njengababulali.
Ibutho lalapha eZimbabwe ngithi thine kakhulu thina abantu basemathebeleland bangababulali, kulokuthi kube yibo ngathi baprotekta abantu kodwa yibo sibona bedubula abantu.
Umnumzana Mfanelo Sibanda uthe kusukela ilizwe lithatha uzibuse ibutho bayalesaba ngoba bangababulali.
Ibutho mama thina vele nje ngapha kumthwakazi kusukela kudala ngo-1980 ngithi li-thread siyalesaba. Ukubona nje umuntu ogqoke uniform singabantu bemathebeleni siyabaleka. Kusho ukuthi kithi nje masibona ibutho sibone abantu abangababulali.
Inkulungwane zabantu zangena ezitaladeni zajabula zimanyene lamasosha, abanye beqabutsha amabutho la ngemva kokususwa kwamongameli Robert Mugabe. Kodwa namhla amabutho la asebonakala njengezitha. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo, ningu Anastasia Ndlovu.
Lanqa amabandla aphikisayo esithi uhulumende kamnumzana Robert Mugabe wakhitshelwa ubala embusweni ngoba kungela nguquko enhle esilethwe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abebandla leZANU-PF baya kulandula lokhu besithi kunengi okubukekayo sokwenziwe nguMnangagwa okugoqela ukuhlonipha amalungelo kaZulu. Kodwa aba mabandla aphikisayo laba bathi impilo isinzima okwedlulise amalawulo phansi kombuso kaMnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umgcini sihlalo webandla leMDCT umnumzana Abednego Bebe kanye lesiphathamandla seZanu PF umnumzana David Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Kulantembi izibembi kokuphela. Kungaba kukhona okusolekayo kodwa ndeqiniso ukuthi uma sikhuluma iqiniso kukhona okuhle okwenzakele okwenzakalayo kusashiwa namhlanje. Awungeke kube kubi konke, kukhona okuhle siwile nxa ungababonisisa bona abantu bangakhuluma ukuthi kodwa lokhu kuhle. Ingane layo sisijumbu nxa umuntu efile ungakhangela uyathola kunamazinyo amhlophe. So kukhona okuhle.
Ungasibalela nje okulutshwana okuhle okubonayo.
Okuhle ngikubonayo. Yikuthi bonaba la abasulaye kathesi babenganelisile ukuvula umlomo ngesikhathi sikamgabe. Babengawuvumi, babehlale bethithibele abona. Kathesi abantu sebekhululekile ukukhuluma intando yabafuna ukuyikhulula. Babengahambi ukuthi emgoqweni besisabuhambisisa amaphoyisa kade sebehamba. So nginika nje ama-example zona lawo khona. Maningi kodwa engawapha.
Baba uBhebhe, nansi indaba yakhuluma ubaba uNdlovu.
Uyabona indoda nxa ivele lo mfazi oliwule. Nxa abantu besithi umfazi lo liwule, uyalaphi khona liyahlanya, uyadopha induku alo lawo kakhulu ngoba umfazi wakhe. So kangumsoli ubaba uNdlovu. Ngoba nxa uvele ungumuntu wezanu, akungeke kwenze ukuthi uthi wena okwenzakalayo kubi. Kodwa ongakutsho ukuthi okwenzakalayo kuhle konke. Kufanana lo muntu ukuthi athi khona uthenga izicathulo ezintsha. Abesethatha isicathulo sika left asigqoke ku right, athatha sika right asigqoke ku left abesethatha izicathulo ezintsha. Ngoba izicathulo ziyabe sezigqoka ibatha. Esikubonayo kuliqiniso ukuthi akulanto entsha ethintshileyo la. Ngesikhathi sikaMgabe sathathela imali kuma SCA account. UMgabe uthe phuma last year usithiyele sisebenzisa i-US dollar. Lanxa besekule bond yebo ye, kodwa ibond belilingana le-US dollar ngoba ufica ukuthi omunye umuntu uyabuye ebhadala nge-US dollar, omunye uyabuye ebhadala nge-bond. But kathesi sesikubona ukuthi yona liyana imali esatshelwa khona ukuthi khona ibond liyalingana le-US dollar. Namhlanje thina abanye aba esifuna ukuthi sirane ama-business, sokufuza ukuthi ibhenki yethu siyayithatha e-Standardini. Kodwa yena uhulumende ofana nayo, imali yangikhona uyithatha e-reserve bank is one to one. So umehluko ungaphi? Kuyafanana konke lokhu vele izanu siyehlulekile, okuliqiniso ukuthi bayehluleka kodwa bazazama ukuzidifenda and badifenda ngolaka. Izanu siyehlulekile, batshontsha ama-election, bazabe lokhu bewatshontsha. So angiwuboni umehluko awukhulumayo.
Ubaba uNdlovu, ubunzima abantu abahlangana labo kwezenotho liyabunanzelela yini ukuthi bukhulu kakhulu?
Ubunzima kwezenotho ngiyabe ngilamanga ngingathabela bunzima kwezenotho. Ubunzima kwezenotho bukhona. Lo mungameli uthile laye watsho futhi ukuthi hhayi kuzaba lobunzima kwesikhathishana ngoba kumele sibe lobunzima ukuze sibe lokulunga. Ubunzima bukhona sibisi. Uthi bube kanjwanga futhi atsho ukuthi konke kuqondile. Ithemina kukhona nxa uhamba ulungisa. Uyazi ungahamba usithi uyaqondisa usiya emasimini uyahamba ubulala uthile. Kukhona okubo esikubonayo ukuthi hhayi lokhu akuqondalo. Siyakumele sikukhulume simqondise. Ukuthi hayi njalo nxa unamacebo okuthi hayi mina mbona ngani kwenziwa so, kukhululekile ukuthi ufake amacebo akho ukuthi hayi mina mbona ngani kwenziwa kanje 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 ngokuqondileyo khonokho ukuthi sakhiliswe.
Zingagcwalisiswa njani iziloyiso zabantu abaphatheka ekukhitshweni kukaRobert Mugabe embusweni baba uBhebhe?
Okungenzakala lapha yikuthi phela savele sayenza iphutha ngoba nxa sasikhipha uMgabe kuyikuthi uMgabe sezondelwe izanu wazondelwa nabantu abangasapoti izanu. Kuthi ukuthi kwasekusitsho lapha ukuthi abantu ababili basebebambene. Kwakufuze sihle sibambe ispirithi sona siyani ukuthi abantu ababili lapha sebebambene ozondayo lothandayo. Sibe sesithe alright kungcono sivumbe ithimu yabantu eza kuba labantu abazondayo labantu abathandayo. Ukwenzela ukuthi nxa sisiya phambili abantu bazasibona ukuthi hayi sonke besicelebrate ukukhipha uMgabe sindawonye. Kodwa ke angizange ngikubone kusenzakala konkeana. Kuthe sokwenzakele kungayenzakalanga konkeana saya kuma-election. Khathesi sivela kuma-election. Ama-election isikhathi esiningi kufanele ukuthi abuye lokungcono lobubelo empilweni zabantu. Kodwa ububelo bangikona kabukho. Yebo ye abanye bangathi bona hayi thina sawina ama-election. Ukuwina ama-election nxa kungalungisi impilo zabantu akuncedi lutho. Asidingeni indlela ezalungisa impilo zabantu ukuthi wonke umuntu ka-contribute ekuthi nisilungiseni impilo zabantu. Nxa sokube dlula abantu laba, mina mbona ngani into engcono ukuthi bathi hayi siwini la ma-election sibili. Kodwa kwinto lokho kuyasehlula. Madoda buyanini lapha sibambisane. Lami ngithi ukuthi hayi singwangosami ngilaso, ngingahlakula ngifike lapha. lawe futhi singwango sakulaso sizahlawula suke lapha bese silungisa ke ikakhulu ezokhetho xa ukuthi sesisebenza sincedisana silungise kakhulu ezokhetho ukwenzela ukuthi xa sisiya kukhetho olulandelayo singaze saphikisana ukuthi owinile umbani odliwe umbani ngoba okwakathesi kono okwenza ukuthi kube lo muntu owinile othini winile nomunye odliwe yathi lami ngwinile kuthi ukuthi angiboni ukuthi kulento engalunga xa abantu bezimbabwe bedonselana bengamaqembu amabili.
Umnumzana Abednego Pepe ngumgcinisihlalo webandla leMDCT ubexoxa endawonye lesiphathamandla seZanu PF umnumzana David Ndlovu. Izakhamizi zakwaBulawayo zithi ukungabonakali kwabathengisa imali yakwamanye amazwe egcikeni kuleli dolobho kanye lokutholakala kwempahla ezase zisilela isitolo akukhombi ukuthi impilo isiguqukile. Asizweni usithandekile emhlanga weStudio 7 exoxa lomnumzana Melusi Moyo oyisiphathamandla esipona ngeziphathelane lokuqhutshwa kwamabhizimusi kwenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Osiphatheleni bakhona basebenza ngensitha njalo imali yakwamanye amazwe eMelika leSouth Africa kayitholakali emabhanga xa uyifuna. Into eyenzakalayo ukuthi bayababopha yebo yebo esiphatheleni but akukabi notshintsho xa ufuna imali ukuthi uyithole ebhanga i-foreign currency kayitholakali. So ngezinye indlela uhulumende kayenzanga lutho uxoshanisa nje abantu abangalamsebenzi abangalani nomumo okhona phakathi kwelizwe ngoba bona ngani ngayisibo esiphatheleni abenza kube le problem phakathi kwelizwe ngoba imali yelizwe ngazake igcine umuntu osesitaladeni.
Impahla eziningi ebezingekho sezitholakala izitolo ukuletha umahluko na kulalokhu yana kwasekukhona
ziyatholakala thandekile but uhlupho olukhona ukuthi kwezinye indawo zitholakala ngayo le imali esibiza sithi i-foreign currency. Lapha kwezinye indawo ezitholakala khona ziyabe zibiza intengo ephezulu kubaforce ukuthi uthenge enye igrosari ongayifuniyo ukuze uthole i-basic leyo oyifunayo. So kusiba nzima njengoba usazi ukuthi kuleli lizwe sisebenzisa i-multi-currency ukuthi ngingabonakala ngibhadala isikweletu sami nge-US mbe ngepula kumbe ubhuru wami efuna ukuyawoda e-South Africa sokumele ngiboshwe ukuthi ngingusiphatheleni. Ngingabonakala utshintsha imali kumbe ukubhadala omunye umuntu sokulicala osokusiba nzima ukuthi kanti manje sisasebenzisa njani i-multi currency yethu njengoba ngabonakala ubhadala omunye umuntu ngemali yaphandle kwelizwe usuboshwe kumbe kuthiwe xa ufuna i-drink one per customer ngilabantwana abangu-4 sokumele ngithenge i-drink eyodwa ngibuyele ka-4 ukuze abantu bakwane. So ngezinye indlela sina njengezakhamizi sibona ngathi akukabi notshintsho olukhona. Ma sikhuluma ngendaba zefuel uhulumende singamtshayela ihlombe ngoba indwendwe esikade sizibona sezitshintshile i-fuel sithola lanxa nje siba khona kodwa ziyabe siba mfitshane but kakukatshintshi ukuthi izinto ngemashopu esithi ngama-basic ngoba lokho zikhwela intengo zikhuluma kuzo intengo ziyakhwela mihla ngemihla.
Lo bekungumnumzana Melusi Moyo obona ngokuqhutshwa kwezamabhizimusi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Likhumbule uhlelo lwe-Live Talk luyalandela kulihlandla labesifazana kasihluzeni bomama lamhlanje lapho esixoxa khona ngezehlakalo ezenzakala ngaphambilini kokususwa kukamongameli Robert Mugabe embusweni. Kambe impilo isingcono na kini ikakhulu abesifazana? Ayike kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Matukanduna bafuphatila.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.